Amalunga awe-CCC lawa aphendukile eParliamente besithi ukutshengisela kwabo ngokuxotshwa kwabanye babo eParliamente ngozithi ungunobhala webandla leli uMnumzana Sengezo Tshabangu sokufike emaphethelweni. Omunye wamalunga lawa awe-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli saleli bandla uthi babuyele emsebenzini ngemva kokunanzelela ukuba udaba lolu solusemthethwandaba sikhuluma kanje.
Ukuthi lakhulu kubona sizakhithe ngeje eParliamente kwamalanga ke angamajumulane 14 days a-expire izolo mhlaka 25. So yikho-ke sesizasala phansi imelele abanye bethu abaku-leadership njengebandla le-CCC particularly i-Citizen National Assembly eyiyo-ke i-organ yenhlanganiso eyenza ama-decision izani ngiwa lokulalela lokukhonsulta abantu ukubana siyahamba njani siya phambili siceda khonoku sikazi tuzulu ukubana siyangathusa phambi njengehlanganiso yethu.
Uqhubeke esithi ibandla leli liyaqhubeka likhulumisana loZulu ukuba bathathe manyathelo abani njengendlela yokulungisa abathi kutshontshwa kwamavoti abo nguTshabangu. Kodwa isikhulumeli sikaTshabangu uMnumzana Khalipani Phukeni uthi amalunga awe-CCC ahambe eParliamente namhlanje esesaba ukuxoshwa nguTshabangu othi amalunga wonke awe-CCC akabuyele edaleni.
Sokhumbula ukuthi kuthezwa kufakwe that 2 weeks back unobhala jikelele wasebhala incwadi ukuthi akakhangelanga ukuthi abantu abavotelwe ukuthi basebenzele umphakathi babe bona besebenzo zepolitiki bengasebenzi lokhu abakukhethelweyo. Wasethi laba abangasoze baye emsebenzini ngebefuna ukwenzo zepolitiki kuzobasiza abakhupheke lapho abanikeza ithanto ukuthi benze ipolitiki so that-ke masebenze ipolitiki lapha sefaka abantu abazomphakathi ngazo zonke izikhathi. Akamanga lapho-ke wathi noma kubizwe i-joint sitting noma kuthiwa kuze umongameli into abayikhethelweyo abahambe khonapha bayophikisana laye bekhonaphani.
Amalunga awe-CCC aphume edale mhlaka 11 wayonale inyanga kamfumfu ngemva kokuxotshwa kwabanye babo ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Ukusenjalo umongameli Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni isakhiwo sePhalamende yeZimbabwe esiseMount Hampton okuyindawo umuntu angena kiyo ephuma eHarare eqonde eKaroyi. Umongameli Mnangagwa ubike ukuba idayi lePhalamende leli lakhiwa ngabeChina kungelambadalo esithi lesi yisipho esivela kubangane boqobo beZimbabwe.
My speech, my heartfelt gratitude to the President of the People's Republic of China, His Excellency Xi Jinping, for sending the high-level delegation to specifically hand over this generous gift.
UMnangagwa wazise njalo ukuba kunje eli-China lincedisa ukuvuselela isitishi samandla kagetsi esewange lokuba kwakhiwe igceke lendizamtshina ele-Robert Mugabe International Airport. Ingcitshi kwezombusazwe zithi eleZimbabwe kumele linanzelele indlela elisebenza ngayo lamazwe afana le-China. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Institute of Democracy ngumnumzana Libert Sibindi.
Ilizwe leZimbabwe kumele liqaphele xa lisamukela izipho ezivela elizweni le-China ngoba lezi izipho azikho genuine. I-China iyenza lokhu ngoba yona ifuna ukuthola imigodi yokugebha ama-minerals anjengama-diamonds, i-lithium, egolide okwenza ukuthi ama-gifts lawa avela e-China angabe genuine. I-China njalo siyazakala ngokunikeza amazwe amaningi ama-loans ale interest rate ephezu kakhulu besenzela ukuthi nxa amazwe lawa engehluleka ukubhadala ama-loan lawa
isakhiwo lesi silamakhamuli amahhofisi amalunga wonke awedayi lePhalamende, indawo zokudlela zamalunga lawa, inkamba yamapholisa lendawo yokuhlala amalunga ehlanganela ukuhlaziya indaba ezithile zomsebenzi we-House of Assembly le-Senate. Abakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela ummeli we-China eZimbabwe uMnumzana Zhong Din, abaphathindaba bakahulumende lamalunga amadale awe-House of Assembly le-Senate. Ngimele isithu sezenise Harare ngimnozolo zindlovu.